Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 23 kuzibandlela 2025 ngodaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathintambo obona ngezokwethula kwembiko ochothoza abakholelwa esiKristu abathi akumelanga kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi umongameli Masemnakagwa aqhubeke esembusweni.
Angithi sithi sikudemokrasi. So nxa sikudemokrasi, kutsho ukuthi kona umuntu okholelwa ku-2030 kumekele akholelwe ku-2030 wakhe.
Abakubandla lezano PF bathumumzana Jennifer Mswele ulelungelo lokukhuluma ngodaba lono.
Lokho esikubona ngalezi nsuku ngumhlola, umhlola omkhulu kakhulu esawubona ngesikhathi sikaMgabe. Kuvele nxa sekuyophela okwinto kwakhona baqala ukwenza ama-declarations.
Abaphikisayo bayakuxothoza lokho. Kuduka idamu elikhulu elisetshenziswa ngabantu abaningi esigabeni seyinsiza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko omnumzana Jennifer Mswele uthi akumelanga inhlanganiso ezizimeleyo zingenele kwezombusazwe. Uthi akulamkantsho okwethulwe inhlanganiso yamakholwa eZimbabwe Heads of Christian Denominations esithi akumelanga kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Masemnakagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Uthi amalunga edala lephalamende akhangelelwe ukuthi azalungisa umthetho omutsha ozalawula ukuhlala kwaMnakagwa esikhundleni. Kula malunga ebandla leZANU-PF lamanye akucelele CCC elikhokhela usicamfundo Waltman Ncube afuna kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnakagwa eqhubeke esembusweni. Kodwa abanengi abakubandla leZANU-PF labaphikisayo abakusolayo lokhu abathi kumele uMnakagwa esuke embusweni kungaphethwa esikhathi sakhe sokubusa. Siza lethulela udaba lolo ngokugceleyo esigabeni esilandelayo. Sekudubuke idamu elikhulu esigabeni seNsiza esabelweni seMatabeleland South ebelisetshenziswa ngabalimi abanengi njalo obekunatha khona inkomo lezinye izifuyo. Ukansela kaWard 6 unkosikazi Matilda Dube uthi bazama ukuvuselela idamu leli elinceda kakhulu uZulu abekhangelele ukuthi lizagcwala bethiye inhlanzi bekhamanzi okuthelezela lokunye. Uxoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7.
Hayi dameli indlela yalo kuthiwa isewambisigeni leli lidame elikhulu okumangalisayo thina lokho esazalwayo ngazikithi kodwa lo nyaka lithile kwahlala kungalalutho phakathi izakhamizi zazazama ukuthi zigebhulise ngokwathi ukuthi zithole amanzi okunathi sizifuyo kwasokufika izulu selisiza izulu lami nasilozwayo lani njeli dami lagcwala lachitha kwaphalisa yonke umuntu kanti phansi lokho lilitha kancane kwagcina sokuvuleka phansi. Kuthe kuvuleke phansi amanzi aqalisa ukuphuma kambijanambijane kwaze kwavuleka isikhali kalakade aphume itshaza afule itshaza njengengane namanzi ayefolweni kwagcina kusenzani kwatunza umbundulwana manje umbundulwa ulwana usukwabulile ngisuya khona kase kule khethi kwenye indawo kodwa kungabadilileni lonke amabhasi izilile lalo lokho lifinya lokho lifinya kwagcina kungokothekele ukuthi lebhasi ngangena phakathi angisela amanzi hlobo.
Idamu leli vele lisetshenziswa ngabantu abaningi kanganani njalo kulihlupha kanganani lokho sokwenzekile?
Lokho kubuhlungu kakhulu. Idamu leli lisetshenziswa ngabantu bangapha eTelavivi liphinde lisetshenziswe yindeni yona kulele dibha khonapho kule zitolo khonapho kule kliniki khonapho kule sikolo khonapho hayi sokubuhlungu kubi kakhulu.
Pho lizalilungisa njani nkosikazi Dube?
Thina siyacela uncedo kwalokuthi ingabekwa ngubani ongabuya yedwa ukuthi sesikhona ukhalekhe yezulu lelalalingana futhi kunjenenhlimbijana ukuthi zisiwe zinathi.
Bese lilungisa yini kumbe vele kuyehlula ukuthi lingenzani?
Hayi, awungazange ukulilungisa amanzi kade ephuma. Lalisigujwe idamu leli okwakunesihlahla sebe samaflawuzi. Akwalililungisa kathesi alikalungiswa. Amanjimela abuya lawo. Asike athi nxa kuthiwani izulu kakuvuli.
So manje vele singathi akula nto lingayenza khona manje?
Hayi, kungenziwa nxa abantu bengabuya bebonisane ukuthi akubenja akubenje. Asingake sifise akwenzakali, kodwa kungenzakali.
Ye, akukucela ebantwini lapho ukuthi pho uncedo lelicelayo yiluphi? Khuluma labantu uthele inombolo zakho.
Bakithi sinesinto esiyicelayo ukuthi sicela ukuthi kuze kusize yakhelwa idamu lelana khonapho kudamu khona. Kusiza labantu abaziyithi ukuthi bangayenza njani. Siyakusicela izinsizi zangakhona lezamente.
Abafuna ukuthi bakudinge bakuthole kunombolo yiphi?
Eyami ihambe eliyithola masinyane masinyane. Ebekumbelimbeli 0712516132.
Yeah, iphindi
0712516132.
Lo nkosikazi Matilda Dube ukhansela ka ward 6 obexoxalo Gibbs TV Studio 7 ese vokola esigabeni seinsiza. Izakhamizi ezilima kobulawayo zithi sezikhangelele isivuno esihle kulandela ukuna kwezulu elinengi eliqale ekupheleni komnyaka owedluleyo. Ikhansili ithi kulabe phula imithetho yokulima edolobheni leli. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lonyaka izulu liyana okumangalisayo uma kuqathaniswa leminyaka edluleyo. Osokubangele ukuba izakhamizi zedolobho lakobulawayo zilime lapho okuvunyelwa khona lalapho okungavunyelwa khona ikhansili. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Agnes Ncube olima lapho okuvunyelwa khona uthi uyajabula kakhulu uma izulu lisina kuhle kanje.
Siyathaba kakhulu ngezulu leli likhona. Sesilimile sibithi nasaqalisa lomzukulu wami uchisa laphana ngamadisemba ngama-10 December laphana lichisa sahamba sayahlanyela. Hayi, kumila kwakhona kwangani kuyahlupha kwaba ngama-1-1. Kulezi nsuku sesihlakula thina sesihamba sigcwalisa khona phana ezikhaleni. Inhlanyelo nje kuphela yiyo engani iyahlupha ngobana kumele ubuhlanyela uphindaphinda. But sokukuhle enye indlela emangalisayo lapho sokuhlakulwe khona. Vele thina salima sahle sasuka salima. Bazavuna abantu khona phedorobheni.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo ilomthetho othi abantu akumelanga balime eduze lezifudlana okwesibanga esingaba ngamamitha angamachumi amathathu, 39 meters kanye lamachumi amabili lanhlanu. Unkosikazi Faith Rundare yena ulima eduze lomgwaqo kodwa kude lebholoho.
Ngiyabona ikanzile ihluphana ngabantu abalimayo emvulweni. Bayadisturb i-environment. Thina sikatshana ngemfula asizange sibabone, asizange sibabone.
Izulu lonyaka liyana okwamagama njalo selidale umonakalo kwezinye indawo zelizwe ohlanyela izihlahla eziningi. Umnumzana Neva Ponde ukhuthaza uZulu ukuba ahlanyele izihlahla ngoba lonyaka kulamanzi amanengi.
Sifuna ukukhuthaza abantu isikhathi lesi sekulima ukuthi abantu lapha bavunyelwe khona ukulima le city council noma lama local authority. Sifuna ukuwakhuthaza ukuthi wahlanyele izihlahla khonapho noma lapho lihlanyele khona umumbu noma lapho lihlanyele khona amazambani. Sifuna ukuthi lapha livunyelwe khona le city council siyafuna ukuthi lihlanyele izihlahla likhumbule ukuhlanyela izihlahla. Izihlahla ziyasincedisa kakhulu.
Ikhansili yakobulawayo ilemithetho elawula ngokulima kuleli dolobho njalo umlimi oyabe efuna ukulima uqala acele imvumo kukhansili avunyelwe uma kuyindawo engaphazamisi imvelo lokuhamba kwabantu lezimota. Usomlomo wekhansili le unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngemithetho abalayo elawula ngokulima kuleli dolobho.
Njenge Environmental Management Act Chapter 2027 njalo i-Act Protection of Land and Natural Resources eyibhayilo yekhansili Section 10 okusincedisayo ukuthi sinanzelele kumbe sivikele ukulima kwabantu duzane lezifudlana esingathi Springbank cultivation.
Ikhansi yakobulawayo ithi ikhathazekile ngabantu abalima eduze lamabholoho, imigwaqo kanye lalabo abasusa impawu ezibonisa ukuba umhlaba awusiwo wokulima, kanye lababulala impompi ezithwala amanzi engcekeza lahlanzekileyo besenzela ukuthelezela izilimo zabo. Lonyaka izulu liyana njalo abalima edolobheni bakhangelele ukuvuna, kodwa isikhathi esiningi ikhansili ivame ukugamula izilimo zabo abalima endaweni ezingavunyelwayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kudaba olufanayo, abalela ilungelo loluntu bathi ukwanda kwabantu asebelima emalokitshini emadolobheni kutshengisa isimo sendlala esilokhu simemetheka elizweni, ngoba eminyakeni edluleyo kwakulima abambalwa kuphela, kodwa lonyaka baningi njalo abanye benza lokhu endaweni ezingavunyelwayo. Lokhu kwenzakala izulu lilokhu lisina elizweni, njalo abanye abalima emalokitshini besithi sebevuna amakhomane besalindele ukuthi umumbu uvuthwe. Ukuze sizwe okwenzakala kobulawayo ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lo Councilor Ntombi Zodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane.
Hayi, lokhu kuqale isikhathi lesi ukuthi izulu line ngobuningi balo. Obulawayo abantu babhizi kakhulu ngokulima, babhizi sibili ngokulima kulezi nhlanyelo eziphukeni into ezikholiswayo. Sibona iningi labantu ligijima sibili kabanzi ukuthi labo imoli ngemoli iyafisa ukuthi ithole inhlanyelo le. Akusafani la izolo ukuthi kule modeli ezithilele ezikhangelele ukuthi zingadinga inhlanyelo yokulima, kodwa kathesi kukhanya wonke umuntu akazalele ukuthi ayithole inhlanyelo ayolima. Sabe izikhathi seni bonke abantu bazifomile ephakathi kokulima sibili, imombo yabo mihle emasimini kubuye endaweni zesikhebo. Ngathi kanempilo siyiphile izolo, sikhule emakhaya sibuye yangena kokawathi bona izakhamizi sithi delele sikhulude sithi imbuya ukuthi zisizakale ezikhebeni.
Amasimu la ayenela yini abantu?
Hayi, amasimu kaweneli abantu,
akulangxabanikaweneli
kaweneli. Bakhona bebevele belamasimu abo wade bevele bekhona izolo, kodwa abanye labantu sebethatha indawo zenezi ezizekele ukuthi zisethise umoya phakathi kwezindlu umanisipala sebelima khona. Abanye lanxa umanisipala ekhuthaza ukuthi bangahambi bayolima emkhunzini kwezifunda, sekuyikho lasesesibona begcala khona besiyalima endaweni ezingavunyelwayo. Konke lokhu kuyajenisa nje ukuthi hhayi uhlupho lwenzalo luhlasile, abantu babona ngani bazasizakala njengoba kuphe kwaba lezulu lonyaka.
Labo abalima endaweni ezingavunyelwayo-ke bazavuna pho amabele abo?
Hayi, bayathola kakhulu isixwayiso sokuthi endaweni ezinjalo nalaba sebethe balima, kodwa balime besazi ukuthi akufanelanga balime kulezo ndawo. Kuyakuthi-ke kwezinye isikhathi umanisipala awususi wona lwana omuntu udanyule ungakasuki isikhathi sokuthi udliwe, kodwa lo nyaka besingaza kubona ukusenzakala lazinyaka ingathi kubona ngakusenzakala. Kodwa kungasho ukuthi siyakhuthaza izakhamizi ukubana ziqe imithetho ebekwe ngumanisipala, ngoba ivikela umhlabathi wethu iphinde ivikele lathi njengezakhamizi zakobulawayo.
Izulu leli liyaphathisa yini kulabo abangelamanzi?
Liyaphathisa kakhulu. Abantu sebesebenzisa iy'ndlela eziningi ezijeneyo zokuthi amanzi le agcinakale, bawakhongozele, bawagcine, asebenze ezambuzini abilisiweyo, asebenze kuphindasekunatheni ngithole sekuthini abantu bahlambe iy'mpahla zabo ekuwatheni. Hhayi, lokho kuqalisa ukuma kwezulu nganxa abantu bebekhala ngamanzi, kodwa kukhala kwabo kwehlile.
Lo ngukhansila Ntombi Zodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane obexoxa ecingweni lwesithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia lithi kalimangaliswa yikwethuselwa ngumongameli Donald Trump weMelika, othi uzethesa izithesiso zenotho umkhokheli wakulelo lizwe uma engakhulumisani leziphathamandla zakwele Ukraine ngokubeka phansi izikhali. ELeGabon lilungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngomabasa. Lokhu kulo uhulumende owagenqula uhulumende wemuli ka-Ali Bongo ngomnyaka ka-2023 eyabusa ilizwe lelo kweminyaka engama-55 years. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezi iphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump weMelika namuhla wethule umbiko wakhe emhlanganweni weWorld Economic Forum ekhuthaza osomabhizimusi ukuthi balungise impahla yabo bekwele Melika ukuze bengabhadali imithelo eminengi. Wethule lamazwi eseWhite House njengoba engenelisanga ukuya eDavos kweleSwitzerland lapho okuqhutshelwa khona lo mhlangano. Wethu la mazilanga esikhathi esithi uhulumende wakhe uzaqathikisela eMelika wedlula amanye amazwe wonke, njalo esithu zawethulela European Union, China, Mexico le Canada imithelo kumpahla ethengiselwa eMelika. UTrump uthamazwe la aqilivizela eMelika ngemithelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe umnumzana Washington Jamela. Lokho gulu daba olo iqhubeka olusenzakala njengoba umhlangano weWorld Economic Forum uqhubekela phambili eSwitzerland, kuyikho lapho umphathi ntambo wezemali enguye okhokhela iqula leZimbabwe omnomzana Mthuli Ncube abekhala khona ngokuthi ukuphuma kweMelika kunhlanganiso yeWorld Health Organization kuphazamisa inhlelo zezempila kahle eZimbabwe. Okakhathesi sizwe ingxoxo lomnumzana Washington Jamela.
Indaba yama-tariff leyi yemithelelo yakhuluma ngayo kungenzeka isebenze nxa kuyikuthi abantu amanye amazwe lawo lama companies azizwe ethuselekile ukuthi azothatha imithelo, amanye azozama ukuletha imisebenzi e-America. Kodwa-ke uhlupho yikuthi amakhampani wona ngiwawo nawo vele kune-corruption ethile futhi. Ngoba kunjenje njengoba vele sokule globalization ngendlela okusetshenzwa ngakhona, ama-companies ayenelisa ukuletha lesey ukuzovula enye ikhampani la ibe yinkampani nje maybe mhlawumbe labantu abasebenza bambalwa, then iningi labo libe ngelisebenza ngaphandle kwelizwe. So bese bethumela okuvela ngaphandle, bakuthumele bekuletha ekampanini yabo lapha, bazokuthengisa zokuphuma lapha sokungani kulokhani. So kule ndlela eziningi ezithiyeneyo ezokubhoda ngemva kwamatarifu wala akhuluma ngawo.
Ye, yeah, baba Jamela, sifone kumbi kwakhe umnumzana Trump echothoza kakhulu uhulumende kamnumzana Biden, njalo ekhuluma ngezinqumo azithethe ukuthi akhuphe ezinye izinto ebezenziwe ngohulumende kaBiden. Libona sengathi lokhu kuza kwamukela kanjani ngabakhokheli abanye abakulomhlangano?
Kwenze enye into engane ayijwayelekanga kakhulu. Iminyaka yonke le edlulileyo kuleli lizwe bekule policy le yokuthi i-domestic politics and at the border. So nxa uphuma elizweni awusakhulumi ngendaba ze-domestic. Kodwa-ke uTrump nguTrump, so ho ukhuluma noma yini. Asazi ukuthi bazocabangani abanye abakhokheli bakwamanye amazwe, ngoba esikhathini esiningi uhulumende ongenayo uyathatha isikhathi ukuthi astade lokho okade kukhona andubana akuguqule. So njengoba evele wangena waguqula ezinye izinto eziningi, kuzokwenza ukuthi nxa usiya phambili ama-deals owenzayo le lizwe azabe ngathi ngenye indlela, instead okwenza idili le lizwe ususenza idili lo mongameli nalowo obusayo. Ngoba ama-deals wonke la akade enziwe ngu-Biden, laba sebefika bewakhupha, kutho ukuthi lalaba abazokwenza lo Trump nawo asengozini nxa sokungena uhulumende omutha after 4 years.
Mnumzana Washington Jamela ulandele zombusazwe, njalo uyisizana seZimbabwe esesihlala eMelika. Ube secingweni le Studio 7 eseChicago. Njengokwele thembisa kwethu namuhla sihlaziya imizamo yalabo abafisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okuphethwa khona isikhathi sombuso wakhe. Umphathintambo obona ukwethula kwembiko umnumzana Jan van Muswere uthi kuqondile okwenziwa ngamalunga ebandla leZANU-PF azama ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa eqhubeke esembusweni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele lomnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF. Umlalazi usungula lolu daba.
Lokho esikubona ngalezi nsuku umhlola omkhulu kakhulu esawubona ngesikhathi sikaMgabe. Kuvele nxa sekuyophela okwinto kwakhona baqala ukwenza ama-declarations afana lena lawa. Bawenza ama-declarations lawa ngesikhathi sikaMgabe. Bekani kubana kwagcina ngani. Lo umnumzana abambiza uMswere ngento ayikhulumayo leyo, kujwayelekile vele ukuthi bafuna ukuncindezela abantu. Abakhuluma ngo-2030 balelungelo lokubana bakhulume ngakho lanxa singavumelani lakho. Abangavumelani lo-2030 balelungelo labo. So uhulumende angazami ukuthi ancindezele ama-views angahambelani lalokho okukhulumayo. Siyazi ukubana ngalesi sikhathi sesikhathini esibi sizabona ukubulawa kwabantu ngenxa ka-2030. Sizabona ukutshiswa kwezindlu ngenxa ka-2030. Sizabona ukuchawa kwabantu lokunyamalala kwabantu ngenxa ka-2030. Kungenxa yokuthi ama-proponents ka-2030 kawafuni ukuzwa omnye umuntu olomunye umbono ohlukene labo.
Ye, kwenithi uyamuzwa lapho uyakhuluma-ke ubaba uMlalazi ngena khonapho Chuma.
Ngibona ngathi into exakileyo that I picked from inkulumo kababa uMlalazi ukuthi udaba lika-2030 luya ngokukhetha komuntu. Angithi sithi siku-democracy. So nxa siku-democracy kutsho ukuthi kona umuntu okholelwa ku-2030 umekele akholelwe ku-2030 wakhe. Umuntu ongakholelwa u-2030 laye mekele ehlale ekungakholeleni kwakhe u-2030. Kodwa isiqokoqela sendaba sisekuthini masingahlukumezani ngenxa yakho nokho. Ukuthi ngoba mina ngikholela u-2030 sowumele wena ongakholelayo ukusuxasa ukehlukumeza kayisikho. Into leyi yinto yomele ube wazi ukuthi ilama-process. I-constitution yethu yeZimbabwe ilalo ilungelo lokuthi i-amendwe at any given time. Yikho kulama-provisions ku-constitution yona leyo athetha ukuthi hayi nxa ufuna uku-amenda lapha kumele uyenze lokhu. So akulantembi nxa kulomuntu ofuna ukwenza kunokwana and anti kuyahamba kulista lokuthi kuzahamba njani kuze kufike kudlule ekhabinethi kuye epharliament kuze kuyofika ebantwini so kuyi-referendum. Kunokwana anti yiyo phela inkundla lapho abantu abazafika bedlale khona insolo zabo othi kodwa nxa kunye sevota uyes omunye evota uno kube sokuphuma kuhle kungelakulwa kungelakucabangelana into zizihambela nje kuhle.
Yes, awuzwa kakhulu golide ngena baba Mlalazi umphendulo ugolide khonapho.
Mbona ugolide siyavumelana. Ngethemba ukubana soze sivumelane emini ebusuku bakhipha izinduku. So far esikubonayo yikuthi labo abaphusha uhlelo luka-2030 bakhanya ngani sebelelungelo ukudlula abanye. Yikho ubona lo minister we-government nothi umuntu wezanu. Lo minister we-government esethatha iphepha likahulumende eseqala ukuthethisa labo abangavumelani lo-2030. Lapho golide siyavumelana, abantu beZimbabwe kababe lelungelo lokuthi baphikisane lento abangavumelani layo. Iloba lokuthi iphuma nganjalo indaba ka-2030 aseyiyo secret. Isikhulunywa publicly, isikhulunywa ephalamende ngabantu bezixoxela, abanye bazibanxusane lasemaplazini bayikhuluma ubana indaba eqondileyo. Kodwa-ke singakhangeleli lokhu ukuhlukumezwa kumbeni ukubhala kukahulumende sechothoza abanye ukuthi basponswa yi-West lani. So indaba esidakayo ukuthi nxa sehlukana ngombono susithi ngisponswa ngubani bani wangaphandle. Now ugolide uyazi ukubana esintwini bathi kusina kudedelwana, kathi kuzanu wayo kungadedelwana. Why kukholwa uMgabe la enjana la selimendosile ama province including iBulawayo province eka Golide yayisendosile ukuthi uGushungu ufela fele khona kwazi bangenela amasotsha labo mnangagwa bamkhipha. Aliboni yini Golide ukubana lisidonsela komnye 2017 ukuthi umnangagwa uzaphinda baleke futhi ezweni abanikazi belizwe amasotsha sebelifuna back ilizwe labo abamnikeza lona.
Yes, awuzakhulumlalazi. Gqiba khonapho Golide utsho lokuthi kulokho-ke ongani kugadaza umlalazi ukuthi umphathintambo kahulumende nguye wethula khonokho njalo lokuthi kanti lahlala lisiba lokufanayo kusukela usesekulo mnumzana kumbe ngithi umoyi uRobert Mugabe kuze kube lamhlanje kuyini kanti
u-Honorable Mushere Minister of Information and Publicity uqondile nta ukubana akhiphe khonokho akukhiphileyo ukuthi kona abantu akabe befunde ukungangenela izinto ngoba yibo abantu abahlokoza imisindo bona laba. The moment you start writing such statements usufuna ukuvusana kwabanye abantu abahlaleleyo laba abahlezi khona andiyabo yiko nto kona abantu kabavumelane ukuthi kona ofuna u-2030 amfune emelapha ongamfuniyo laye angamfuni emelapha. Asingabi laba aborefu laba sebephakathi laba sebeqasha ufuna ukwenza izinto ezizagcina zicweka lo ofunayo nalo ongafuniyo begcine sebelimazana benza kantambo bethu angama-Christian organizations abangcwelengcwele bona bekwazi injongo yabo abafuna ukuthi kube nempumela yani bafuna vele ubudlwangudlwango bafuna ukuthi abantu bahlane.
Umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela zembusazo esimele bebexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli ve-Studio 7 elisithumelana nge-WhatsApp.
Studio 7 isibingelele. Happy New Year kini lonke. Thina simangazwa yila ama-video la ama-China la ahlukumeza abantu bagidi. Ama-video a-trenda kakhulu manje asazi ukuthi kumbe silabaholi abakubonayo khonoko kumbe asilabaholi ngoba abaholi bagidi nje ngabantu nje abasithandela imali kuphela. So kuthandwa ama-China ukudlula abantu abayibo abanikazi belizwe. Abayibo ukuthi uma kusiyavota kuyibo abafunakalayo. Manje na ama-China ahlukumeza abantu ngendlela engekho right. Yabona khonapho umuntu ekhala umuzwe ukuthi umuntu lo ukhalela nje ukuthi akabhadalwa ngofuna imali. Ayi asazi into enjani. Ayi sabuswa ngabanye abantu. Kulela lizwe asazi uNkulunkulu akangenele. Ake kangenele uNkulunkulu atshintshe inhliziyo zalabana abantu abasiphetheyo la. Siyabonga Studio 7.
Studio 7 basakazi bethu abahle. Lokudala kakhulu kubalweni benkululeko abafuna isisekelo sombuso siguqulwe kwenzela ukuthi uMnangagwa aqhubeke ebusa. Bathi bafuna aqedisele lokho sekuqalile ayenze lo mgwaqo wetsholotsho. Ngithi mina liphupho lelo. Angeke akwenze lokhu uMnangagwa. Angeke akwenze liphupho ukuzithola ukuphupha useIngendi. Uma uthi uyavuka uzithola ukuthi uselupane yakutshisa ilanga.
Ye sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo. Ngajabulela le audio uma ingafundo. Besicela ukuthi next time abantu bezanu-PF laba sebekhulile abangamakhansili bengabafaki. Ngoba manje ukuthi baye emahofisini becelela abantu inhlanyelo bayesaba kuholwa kwezinye indawo kulabantu abancane. Like ngakhulumela inkayi imalando ayiholi council wangkona sekhulile kodwa uyabe lokho ekhale ukuvotelwa next time abayekelwe laba bantu abadala laba sebekhulile.
Sibonge imbono yenu balaleli. Okwelingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk ngemva kwaloli uhlelo. Okwanamhlanje sibonge kakhulu umuli yeZimbabwe ukuthi lilalele uhlelo lethu. Abangenelisanga ukulalela liyenelisa ukuthi liye ku-www.voaindebele.com lizwe. Olivalelisayo uTabakancu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.